Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamike ngibonge umnumzana Thanonoka Wande obesipha indaba zolimi lwesitshona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 17 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugu rawundi olukhokhelwa zinduna lamuhla koBulawayo. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempela sonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuward 4 kumbe ematopo kuward 2 abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ungahambi kuhle kwezombusazwe
ikakhulu emakhaya emasouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo baba Gande esiutshayela ihlombe iyona le kuthiwa yi-studio 7.
Kwezemelika ziyambhedela wayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lo daba lokuthi ayemiswa phambili kwekomidi ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugu rawundi olukhokhelwa izinduna lamuhla koBulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luza kuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo, iphephandaba leChronicle libika ukuba bekule ngxoxo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olwegugu rawundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempela sonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Kesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi ngisenda bo Black Dog omjemnyama labanye abafowethu. Imota sesiyithethe ayila problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathaka sijema shop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile, we are about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli bakaStudio 7, iZANU-PF isivuke inyamazana evele iyo yona, isivele siyazi iyo yona. Ngikhuluma kunje insiza South kuward 4 bahlasele umama okuthiwa ngunagodi izolo ntambama, babuye bahlanisela lo kansela wethu ubaba Augustine Gumede candidate kaCounselor wethu bebethesa icala lokuba umamuna godi kungani evumela abantu beCCC besenza umhlangano emzini wakhe. Umama una godi ugcine ebaleka wagcina siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni esefu bendaweni ephephileyo. Lapha khona umamuna godi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu lawo. Abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uAndrew Langa ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMathibeni South. Ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo uward 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Union owakobulawayo bachaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization. Bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe-by-election oluzayo mhla ka-22 ukuba luhambe ngayo. Lathi njenge-CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele sebechayiwe sebehlukuluze okwanele sebefuna bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo. Bakithi sikhuza abakhokheli bezani PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo yokuthi bachaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithiswa lelizwe lingeza ngelibuseke. Abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo abantu abasuka insiza kuward 4 kumbe ematopo kuward 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi. Abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenzisa sobantu beduzane. Kunzima okokuthi kuzwakale lembobho kulombobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethuselwe abantu. Asonto encane lesikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha eMathebeleleni.
Manje amapolisa liwazisile na?
Amapolisa sesiwazisile Msakazi. Izolo kuvele kwathi umama uNagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilabusi. Lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala Ndlovu labanye baye eFilabusi behamba lo Augustin Gumede icandidate kaCouncilor lo mama uNagodi besiyafaka ireport. Kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathuze bani doze bani yibo abasihlasela. Khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapolisa engenzi lutho. Into embi Msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa asehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF. Lapho kuhlala khona amalungezane PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezane PF amalunga eCCC bayakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezane PF abalandlela abangazivikela ngayo nxa amalunga eCCC angacabanga ukuphindisela. Yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizaboseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abeCCC labezane PF ngokufanayo ngoba owezane PF uphuma igazi lowesCCC layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi.
Hallo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani nje emnyama moyo.
Ukukhona ground kathesi ngathi ma by election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi ngevote buying. Vote buying ngisho ukuthi bathethe isikhati sokuthi isikhati sendlala esikhona eMatsouth jikelele. Kuthi ukudla lokubuyayo kuvela kuma organization yasincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayihlulekayo bakhangelele abaparticular bakhangelele izalukazi lamakhehla. Bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla ukudla lokubuya kubandla elehlulekayo lezano PF. Kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi ene yudubo esilabo siyazama kubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esishini mangwese dlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimakazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuyake ebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo lina thathani kodwa kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje abozambia okwenzakalayo kanti thina ezimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intanga encane sibonile bayakhala ukuthi barejistre ngakutshela babagandi ukuthi labantwa bethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba lemisakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele besengikhohlwe kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esiutshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-Studio 7 yezwa ngabantu Studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalani endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo izino sisemakhaya le size sihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba sikasangazi le minyaka engakanani singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulalinto eyenzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi uthi ungangena endaweni enjengabodorobheni uthi uyavula nje umsakazo nalowo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South imizamo yokukhulumisana labebandla lezano PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa oTwitter labo Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla lezano PF abaphehle loludlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF selethule amagama amalunga akhethwe kudalele Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Abakhethiwe okokuqala babalisa umphantintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obete Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa labanye abanenge-nenge. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamtshina okuncinyane okungelamtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona, salibona livuka njani ku-Studio 7. Siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona lakho konke lisezela khona ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Ye, kune-video engibona lapha ephuma kuma-elections, kuma-by-election campaign eMatop. Kambi izanu PF mayizohamba yethutha ama-youth emashonaland waletha eMatop ukuba nezwethu selabantu. Le nto le angazi singathi singayibiza ingani kodwa ikuzama nje ukuthusela abantu endongeke kusebenze njalo luqalo lo ikuba lomlomo omkhulu kujalo ukuthi inkukhu lomlomo omkhulu ichisha umlomo yikho sebekufuna manje ngoba uma bezofika lapha i-community indawo isigaba masingasukuma simelana laba bantu akulanto abangayenza noma bephethe izibhamu lezi abazitholeyo kodwa hayi mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelana izanu PF angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 asakazi bethu nonke ngobuningi benu labalaleli be-Studio 7 olibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana egoli bakwethu. Hhayi, engingakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe omunye obelalele inkulumo yami ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu. Hhayi, akusiyikho lokhu, angishoyo kanjalo, akuqondiseke nje lapho. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lo mbiko okuthi ngapha ngemashonaland amasabhuku abhalisa avotisela abantu emashonaland. Umbiko wabuya le-CCC awubuyanga nami, mina nganginanisela into evele ikhona. So akuqondiseke nje, angangizwa kabi njalo angasuki alaleli Studio 7 ngenhliziyo. Njalo okunye, amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostele ukukhuluma ngesishona ngenkani kuma road block lezibhedlela la kuye yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunje nje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku position, uMohadi kuzano ufakwe angikwazi ukuthi position bani. Yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani labo bahlali bakwethu? Siyabonga bakwethu ku-Studio 7 okho indawo wonke amasakazi wethu, siyabonga lonke lapho. Hey, siyabonga bantu be-Studio 7 usikhiphela indaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo nje ukuthi sizithole indaba esha. Angithi uyazijike sekuhambeni Studio 7 sike kulahlekelela ngamafoni hlale nje uyisuka njengowathi sekizithumele indaba lapha zaphinda zakastopha ngoba ngani ngoba into zakhona zisuke kutontshelwana lapha ebholi zithi ma siphuma semsebenzini sikwazi izibuzi lapha ngaphana. So ifoni yahlala ingasekho kwenyanga yonke. Ngiyacela nje iqhubeke ngaleyo ndlela elasekuhamba ngayo, izithumelele nje amamesseji ama-news lapha zingene kuhambeni yami. Ngiyacelela-ke lonke Studio 7 lapha.
Studio 7 linjani? Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhalale labaningi engozini leyenzakale inyanga, abantwana besikolo labo eyimuli zabo mayuyo. Ngithanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi kodwa sikhala labo shuwa, kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe izingozi abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova kangenile. Ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
ngomusa ngenjabulo bengilele ku-Studio 7 abalaleli nani basakazi lonke le-Studio 7 into ngithanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemikhini ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF nekhukhura hundi yabo le kodwa namhlanje kuleke sibhizi sivotelana nayo izanu PF le njalo esenzela ilutho umnyaka engamashumi amane lambili 42 years silokhu sihlupheka kodwa sibele kwesigijima nayo leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemiklens ngiyalicela ngiyalincenga ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngilixwayisa ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi isisimoshele ibizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kusitudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba ezileqiniso indaba ezingakhethi hlangothi yebo mina-ke lapha sewange lokho engikhala ngendawo ewange la ukusetshenziswa khona emachinini ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usecina amachina besamelaphisa from emlaphiseni nxa kuthe kumbe kwaqhamuka waba njani abasamlandeleli kumbe bamkhubase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumende kwabenasa kumbe wabesefithuthi babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalele kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemily kababhadali ifemily balezimali abantu laba kumele ikhulumende ingenele sibili incedisa abantu especially abakhubase life yakhe life ukuthi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo kwaba isilimo esinjani kufuze ukuthi bancediswe abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela because singabantu bakithi besindebeleni kufuze ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abele kusasa not ukuthi bafike sebezebulala abantu bakamthokazi lapha kusale sokungesela abantu abagcina amafemily abo abantu babo beswelele ukuthi ezikolo bahamba njani sacela sibili ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-SFET wayenasa ayibangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Gande mfowethu nawe sithi hayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu la bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinancinceba sinjengenxa yezanu PF ngithi Gande ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthumi othi bona bali bandla elikhulu bayizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwagcwa mfowethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungahlela umuntu okufunayo unamanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabaforce ungakhohlwa ukuthi amapoyisa lawo ngabafowethu basitshele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafowethu bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeza abantu nabo abalithandi ungacabanga njalo abantu bethi balithandi abalithandi liyabahlukumeza labayathusela waye lingafuni ukuthandwa fe makuthi njalo waye lingathandwa fe thandani fe phela njengawonke umuntu namanga nje manga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kustudio 7 akaze ngize umuntu olisapotayo funa manga ndoda hayi yeka manga yasibhola thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lweWhatsApp +1 202 465 0318 zibe mfitshane ke incwadi zenu imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke siyabonga njalo lingathuki ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela. UTrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo, nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye ukutshengisela ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho, njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni ithize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwazela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini, iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belapho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube lokungahlaliseki kuhle, ngoba uDonald Trump asingakhohlwa ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo, njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump, ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayephethe ngayo udaba lwaseRussia, njalo ukukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona, njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukuthi yena ukhona, okwesekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu, okungenza njalo ukuthi kube nomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha kugcina ekugcineni kube kungathi sekusibale lokuba lomsindo kakhulu, noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezoboycotta le nto ukuvusa umsindo ukuthi le nto le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idale lesenethi elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump ecine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semali thize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube lomolakalo ofana nalolo esawubonayo. Kodwa ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala, ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu, njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besasekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Aloke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube olandela izombusazwe welemelika ube xoxa icingweni le studio 7 ekwele Bilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC. Yabo.
There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. Gun.
isikhathi sesidliwe ngumangoya savuma ukuba sithubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo weGugurahundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.